Ça n'a pas été sur l'Afghanistan. Je dis que nous avons fait un peu de temps. Je suppose que tu vas dénoncer comme un policier. Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit.
Nga kukhona engikuphambanisileyo bekumele bangise emapholiseni amazwi akade bewakhuluma ngesikhathi bengichaya ngawukuthi kuyini esikutshelwe nguChamisa utheni uChamisa licabanga ukuthi lingakhipha umnangagwa embusweni manje sizabona okwakho wena sokuphelile ngoba sifuna ukukubulala namuhla. Nxa uChamisa ezavusa, uzavusa wena usufile. Ngibaphendule ngathi madoda, nxa lifuna ukumbulala, mbulalani. Ngokutsho njalo, bangitshaye kakhulu, basebengivala amehlo. Bangitshaya kakhulu ngacina ngisila ngokwenza angani sengifeyintile. Yikho okungiphephisileyo.
Ndakadai ubvandaita semunhu ndafa kana kuti ndapenda. Saka iwo they thought maybe they completed their mission. If we say, I don't know what was their mission.